So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 Ncwabakazi 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo bakuhambisa ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula.
Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokusela sokwesabela impilo zabo labo abalama permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit.
Ukufaka iqualification engekho kuconstitution engekho ku electoral act indlela engaqondanga leyo ama regulations afakwa yizek kafanele angaphikisana nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho weelectoral act.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asisiya emthendandaba ukuyaphikisa isinqumo seZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Kuthi-ke lamhlanje izizalwane zeZimbabwe labezombusezwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela ekhaya abeZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokwesabela impilo zabo. Labo ke ngabala ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit aza kwesulwa ukusebenza ekupheleni kwawona lo umnyaka. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi sekusele inyanga ezine kuphela ukuthi amapermit ohlobo lweZimbabwe exemption permit ZEP aphiwa izalwane zeZimbabwe esiphose sifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aphelelwe isikhathi. Abanye beZimbabwe laba bathi sebelungiselela kubuyela ekhaya ngokwesaba okukhulunga. Ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kubhalela abaqatshi incwadi lubatshela ukuthi baqaphele ukuthi kule sebenze zabo ezilamaphemithi la ungafuzanga siqhubeke sisebenza nxa zingatholanga olunye uhlobo lwamaphemithi. Emaphepheni aphanyekwe lolu daba emthethwandaba luthi kulabantu abazinkulungwane ezisithupha kuphela 6,000 asebefake izicelo zokuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Lolu gatsha luta lubuyela emuva ngokwesulwa amapermit la kungakhathalekile ukuthi kule nhlanganiso eziphikisana lalokhu emthethwandaba. Ngakolunye uhlangothi amaqembu alwela ukuthi abokuza laba babuyiselwe kubo lawo aqhubekela phambili ngemikhankaso yokuxotshwa elizweni kwalabo abangalancwadi ezemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi sebezithole sekufanele ukuthi balungiselele ukubuyela ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi kabasafuneki kwele South Africa.
Ngiredi ukuzibuyelela ekhaya ngoba ngina problem nginomuzi wami, ifamily yami la ivele indinga isikhathini esiningi ngekho duze layo. So mase ngisekhaya mhlambe ngizakwazi ukuthi ngibone amanye ama-mistake ngilungisele lapha nalapha. Yes, khona kuyinto le isifikele impela isiphuthuma ukuthi ezinye inhlelo zethu besingakaqedeli othize nje ezempilo ethi masifike ekhaya sikwazi ukuthi senze nani nani.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla yena uthi loba bengazi ukuthi bazaphila njani eZimbabwe amathemba okuhlala kuleli aqhubekela phambili echabalala ngakho iningi selizilungiselela uyaphila eZimbabwe.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo bakuhambisa ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula, ukuthenga izitofu zehasi ukuthi bakwazi ukupheka kalula, ukuthenga amasola, ukuthenga amafriji asebenzisa igasi.
bakhona ngabe sebezimisela ukuthi lo banje ama-permit abo angaza aphelelwe isikhathi baza qhubeka bezamela impilo kwele South Africa. Kodwa kiningi lalabo lalo selethuswe inkulumo esanda kwethulwa isikhulumeli sebandla libusayo ele African National Congress uMnumzana Pule Mabe.
We must just say to illegal immigrants, we can no longer guarantee their safety. The anger of our people has reached boiling points.
UMnumzana Mabe uthi iANC layo ayisela mandla ukuvikela abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba izakhamiza kwele South Africa zithukuthele zaganunwabo ngamacala adalwa ngabanye abantu bokuza. Izolo nje lokhu izakhamiza Pietermaritzburg KwaZulu-Natal zingena emgwaqweni leli dolobho ngobuningi zidudula bonke abantu bokuza abathengisayo zisithi abachaqe imchaqana yabo babuyele kubo. Ngesikhathi esethekelela ele South Africa amavikini asanda kwedlula, umphathi ntambo ubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava uthe uhulumende weZimbabwe uzilungiselele kwamukela labo abangasuke benelise ukuvuselela amaphemithi abo. Kodwa-ke le nkulumo elethe ntukuthelo kwabaningi besithi bebekhangele ukuthi uhulumende abancedise ukwengezelela isikhathi sala maphemithi acho ukuthi baye ekhaya belanda ubuyanga lohlupho. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthethandaba uyaphikisa isinqumo seCommission elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, ZEC, esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Egypt Zinemunandla, umeli weHarare North uMnumzana Rusty Markham kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Thapiwa Nashe Chiriga. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bafuna ukuya emthethandaba ukuze izekhi yehlise imbadalo le kungakehluli insuku ezintathu. Izekhi yazise ngolwesihlanu ukubana isikhuphule imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika US$1,000 yaya kunkulungwane ezingamashumi amabili US$20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola US$1,000 yona ekhuphuke isuka kumashumi amahlanu amadola US$50. Ngokuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ifi Lelangcobe.
Linyathelo iqonde kakhulu asingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso iconstitution icacile ukuthi umuntu ofuna ukuba ngupresident kumele abe njani. Isho ukuthi kumele abe yisizalwane seZimbabwe ngokuzalwa abe ngumuntu oleminyaka engamashumi amane kusiya phezulu. Ingasadingi okunye okuningi lokho kwezimali. Kayitho ukuthi kababe ngabanothileyo abazaba ngo-president. Ngakho-ke lokho kufakwe yizekhi sekuvimbela abantu ukuthi bakwazi ukuthi banyontise banyontisele ukuba umongameli welizwe njengalokho isekelo sombuso esibavumela.
Sibone isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission uJasper Mangwana uthi yena abakwenzileyo ekuqondile ngoba uthi nxa uzancintisa kukhetho kumele utshengise ukuzinikela ngokubhadala imali enengi ukuthi hayi ngempela uzimisele ukumela abantwana beZimbabwe ukuqhuba umsebenzi kaZulu alubana uthe wakhethwa.
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo. Ama-regulations afakwa yizek kafanelanga aphikisane nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho we-electoral act. Ngangabe kudingeka lezo zinto ezinjengalezo ezezimali esezicantshwa kumele kunyiwe ephalamende ibe yiyo etshaya umthetho oqondileyo ukuthi lokho kakwenziwe. Akuvunyelwe ukuthi izekhi yiyo esingathi yona hayi ngokubona kwethu kufanele ukuthi wenelise imali engidala kumele kube umuntu wenelise imali nxa uzamele akukho ku-constitution ngabe sasikudinga thina abantu bezimbabwe senza i-constitution thina esadala izekhe ngabe sakubhala njengoba singakubhalanga izekhe kayinakufaki ngokuba kayinamanti yokwenza khona lokho
ubona iluphatha njani lolu daba inkantolo
ngibona even umthetho wandaba wakithi ungakazi wasipha izinto eziphuma ngendlela efaneleyo angiboni ukuthi lokhu baza ukwehlile ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo kodwa-ke kasikwazi ukuthi bazaphuma lasiphi isinqumo kodwa engingakutsho yikuthi nxa ufunda isisekelo sombuso sezimbabwe ufunda i-electoral act kucacile kahle kamhlophe ukuthi abantu bamele babe lelungelo lokuncintisa
umnumzana efidlela ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe exoxa lapho ecingweni lo ntungameli nkomo westudio 7 ekobulawayo Lamhlanje izizalwane zeZimbabwe kanye labezombusazwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umuyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building ku 5th Street kobulawayo. Lo mbuthano wesikhumbuzo uqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu. Wanastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza loSibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanechiya abantwana bebodwa besiyalila. This thing is a man's abandon about the massive thing. It's not enough just to say that in Sumulian or do this and that thing, important as it is, but if the rest of the society around you is in bad shape, we are afraid now. We live for each other, we want to compile to the creator.
Udokotela Thokozani Khuphe ongene inkonzo yalamuhla uchaze imisebenzi kamuyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele kwazi ukuthi khona ni movement ifoundation yangkhona yabuildwa ngo-1999 ngabo babu Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona kathesi. Yiyo i-movement yona le because isukusele ngikhona ngalo i-foundation yakhona yikho liyibona i-strong. It is the same foundation yona leyana eyayiyakhwa ngubaba uSibanda ku-trade union eyakhwa ngubaba uSibanda esekwi-MDC. Yiyo i-foundation yona le yikho liyibona i-movement le esikuyona khathesi iyilokho eyikho khona kuyimisebenzi eyabo baba uGibson Sibanda. Kuqakathekile ukuthi lokho singazi.
Indodakazi kamuyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. UThembi ngifirstborn yangikhaya sakhula simuthi ngubhuThembi. But obhuti babe baningi sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa imfundo. Isifundiswa sasithiyelwa ngumambambo. Ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga. Ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kamuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqathela ukuthi unazele ukuthi into le yakugibiswa ngesokuthethini ayiqalisanga namuhla. Ungakhangela into yamatredunini into esukela kubomasosha Ndlovu esukela kubobhibhi Burombo ogreyi umabhalani obhango ubuya uzuzongena uJoshua Nkomo namhla futhi yibo bonke abantu bekusuma bonke bengena abantu besenza politics la namhla uGibson basuka kuma trade unions bengena ku politics. So esingakutsho lapho engibonayo mina ngokwami ukuthi izisebenzi ziqakathekile in any situation esifuna ukuthi siyenze ukuthi abantu baphumelele bephambili. Ngakho uGibson yena ngokwakhe njengoba nje abantu benazelela wayeqalisile lento le eqalisa kuyo
olwela amalungelo oluntu. Umnumzana Efincube usole ezombusazwe ezweni ethi ziyancindezela.
Ilanga lanamhlanje liqakatheke kakhulu ngokuba sikhumbula umnumzana uGibson Sibanda owalwela idemokhrasi, walwela amalungelo abantu, walwela amalungelo ezisebenzi, oze wadlula emhlabeni esebenzela abantu elwisa ubusela icorruption efuna iZimbabwe ibe iZimbabwe entsha eguqukileyo eyamukela bonke abantu esuthisa bonke abantu.
Umqoqo wenhlelo ku-ibheji likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi imisebenzi kamuyi uSibanda lokhe isaphila njalo bazahlala bemcabanga lomkakhe uMambambo.
Ilanga lanamhlanje libuhlungu ngobaba owasebenza elwela idemocracy, justice, iconstitutionalism wahamba. Okusalayo abantu sebesenza yonke nje into ongazibuza yona ukuthi ngiyokukhulula abantu kumbeni sebesenza iproject yokuzinotice. Kubuhlungu ngoba uSibanda wayelwela abantu ukuthi bethole impilo engcono lanamhlanje abakayitholi, wayelwela ukuthi bethole ijustice. Abantu bemathebheleleni balokhe bethenjisa ukuthi udaba lombhuqazwe luzalungiswa kwalungiswa lutho.
Umuyi uGibson Sibanda wazalwa ngoZibandlela 1 ngomnyaka 1944, wabhubha ngo-24 August 2010. Imbali yakhe iqale lapho elwela amalungelo ezisebenzi lakubandla likaZaphu esebenza kololiwe. Wasebenza lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, okulapho okwakhokhelela ekubumbeni kwabo ibandla ele-MDC bemanyene lezifundi ezekolitshini le-University of Zimbabwe. Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho ngabe Zimbabwe Electoral Commission abe ZEC kukhetho loka 2023. Okwamanje kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigodlo sommeli weMelika eKiev kwele Ukraine sixwayise izizalwane zeMelika ukuthi ziphume ziphele kulelo lizwe ngokutshetsha. EleMelika likholwa ukuthi eleRussia lilungiselela ukuhlasela indawo ezihlala abantu makaza kanye lezi zakhiwo zikahulumende wele Ukraine ensukwini ezilandelayo empini yalo yokuhlasela lelo lizwe esifikisa inyanga eziyisithupha yaqalayo. UDr. Anthony Fauci oseleminyaka engamachumi athoba minwe mbili lanye 81 oyingcwethi elodumo kwezemikhuhlane ethelelwana lula waseMelika odume kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ubike ngomvulo ukubana useza kuya kumhlalaphansi kupension ekupheleni kwalo nyaka. Ingozi yempophoma zamanzi ahlasele idolobho le-Dallas esigabeni se-Texas khonapha eMelika ngomvulo ngemva kokuna kwezulu eliningi idale umonakalo omkhulu elikhukhule izindlu kanye lezimota. Iziphatha amandla zaleli dolobho zibika ukuba lingozi ithiye ibulele umuntu oyedwa ngemva kokukhukhulwa kwemota akade ekiyo ngamanzi. abe muli zabantu abafele kudlakela oluqhamuke ngemva kokulwisana kwamapholisa labakade betshengisela bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla kwele Sierra Leone babikwa bebebonakala bezodinga izidumbu ezibhedlela. Amapholisa awesigodlweni salelo lizwe iFreetown bathi kusese lezidumbu ezedlula amathumi amathathu ezilokhe zingakathathwa loba ukwazakala ukuthi ngobani. Amakhulu lamakhulu abasekeli bakamkhokheli webandla eliphikisayo eleUNITA Party lakweAngola babuthene emhlanganweni omkhulu werally begqoke ezibomvu lezimnyama betshengisa usekelo lwabo ku-Alberto Costa Jr. lebandla lakhe eleUNITA Party. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda izolo ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngolwesithathu. Ibandla eleUNITA yilo elikhulu eliphikisana lelibusayo ele-MPLA Party eselibuse kulelo lizwe kusukisela ngabo-1970. Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe amaningi kwezentuthuko ele-World Bank libikwa lilobelane isivumelwano sokuphathisa ele-Mozambique esibiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300 million. Leli nyathelo liveze ukubuyela kwele Mozambique kunhlelo zokuphathiswa yileli bhanga ngemva kokumiswa okweminyaka eyisithupha ngenxa yengxabangxoza yonkohlakalo eyaba khona ekubhadalweni kwesinye isikwelede.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonona ngokungcola kwedolobho leli elalisaziwa njengedolobho elihlanzeke ukwedlula amadolobho wonke aseZimbabwe. Inhlanganiso yeBupra ithi isola kakhulu ikhansili ekhona okwamanje ngoba isehluleka ubutha izibi ngemfanelo njengokwakusenziwa kudala. Ithi kodwa leza kamizi lazo zilomnando ukusebenza le council ukubona kubana nxa imota ezithwala izibi zifika emalokishini zibe sezilungele ubana izibi zibuthwe. Ugaina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso le umnumzana Thembelani Dube.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association koBulawayo ukuthi izibi sezigcwele idolobho lonke kakhulu esidikidikini sedolobho lakoBulawayo. Siyakhuthaza ke ukuthi laba abasebenzela edolobheni lakoBulawayo bananzelele isimo se-environment ukuthi kuqakathekile ukuthi laba abasebenzela khona kuhlale kuhlanzekile. Sibe sesikhuthaza njalo iBulawayo City Council ukuthi ikhweze amasokisi ngoba sibona ukuthi okwenza izibi zithi chithisake edolobheni lakoBulawayo yikuthi i-City Council mhlawumbe umsebenzi wayo kayiwenzi ngemfanelo.
Singathi kungani inhlanganiso yenu isola kumbe ichothoza ikhansili yakoBulawayo izakhamizi zonake?
Siyananzelela ukuthi izibi ziyabuthelelwa kuze kudlule amaviki, izibi ziyabuthelelwa emikotweni lokuthiwa ama-sanitary lanes zigcwale zithi phamu. Kuthi ke lapho abantu abasebenzela khona njengoba abantu basuswe egodwini babuthelwe ezindaweni ezishiyetshiyeneyo lakho kuyagcwala izibi kwaphandle. Esikutshoyo ke njengenhlanganiso yokuthi council management abakhweza amasokisi balungisa uBulawayo ngoba ngesikhathi kuseselabanye okhansila labanye i-management sasingakuboni khona ngesikhathi sabo Middleton Union la ngesikhathi sabo Mike Ndubiwa idolobho kungcola kwalo kwakungekho njengakade. So siyakhuthaza ke uTown Clerk Christopher Dube lo mayor uSolomon Mgunu ukuthi bakhweza amasokisi balungisa uBulawayo.
Njengezakhamizi zakoBulawayo kuyini elifuna ukubona kusenzakala mayelana lohlupho lwezinto?
Thina ke sikuproposa njengezakhamizi ukuthi iBulawayo City Council kayiphume lecebo lokuthi vele edolobheni kube khona ama refuse collection trucks lawana a dedicated to i-city center. Kube ke yiwo lawo ma truck kumbe truck eyodwa mezimbili nsuku zonke kungamelela ukuthi kuze kudlule amalanga njengemalokichi. So sikukhuthazayo ke ukuthi iBulawayo City Council kayiphume leqhinga elinjalo elizakwenza ukuthi i-city center ihlale ihlanzekile.
Izakhamizi zikhala ngokuthi le malokichini akusahlanzekanga sokugcwele izibi. Lapho lifisa ukubona kusenzakalani
emalokitshini ikakhulu kuma Eastern Suburbs ama trucks la collectayo kawahambe ngezikhati langamalanga afaneleyo asifuni kuba le situation esithola kathesi ukuthi kuyahlala amaviki ezinye izindawo zeqiwe kungabuthwa ngizibi sibese sikunanzela ukuthi emalokitshini udubo lunganeno esikhatini esiningi ama truck lawa nesingathi ngama community based trucks abhoda sibili ngesuku lapho kumele abhode khona
lapha kukhanya lichothoza i city council i council yakoBulawayo izakhamizi zona ke lazo kumele zibe lomlando wokubana zigcine idolobha lihlanzekile
kodwa njalo izakhamizi ezihlala emalokitshini ukuthi abantu bayekele ubuvila bavuke kuseselwe isikhathi siyakwazi ukuthi ama truck lawa aqase ukudlula ngabo after 6 o'clock ngombana asambenzi efaka izibi phambi kwamagede ethu izibi lezana zithwalwe ngama trucks lawa bomabhimu lawa kodwa abantu ke balomkhuba ukuthi bayekela i truck idlule kube sokusithi ngemva kwesikhatshana umuntu usezaboda siyalahla amapampaze lahla amaphepha ilahla konke lokho yani siyakhuthaza ukuthi lati sizakhamisi lomlando i city council layo lomlando esikhulumile
Loge mnumzana Thembeli Hledube obekhuluma lo gayena Gumede Saidi owe Studio 7 ekoBulawayo ngocingo njengoba i Studio 7 ingeyamelicele ugayena uphinde waxoxa lo mnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle ku Council yedolobha laoBulawayo ngalolu daba
Okuqala ukuze izibi zivuthwe ingasuku zonke kumbe ngamaviki wonke dingakala izimoto zokuthwala izibi ngakutshela ukuthi wakathesi ukuze uBulawayo senelise ukuthwala izibi ingasuku zonke maviki wonke indawo zonke emalokishini lase city center esidikidikini sedolobho kufuneka ukuthi kusebe sile moto ezingu 25 nxa sile moto ezingu 25 ezithwala izibi singenelisa ukwenza lokho
okwakathesi lile
imota ezingayi. But okwakathesi imota ezikhona zingu-12. And zingu-12 sezindala laziyafa zilama breakdowns sisebenzisa. Okwesibili, idolobho lathi silihlalile siyazi ukuthi kwakunjani. I-industry yayisebenza. Abantu betshona e-industry, abatshona ezindlini betshona ezindlini. Kwakulabantu abalutshwana abatshona edolobheni. Kathesi akusela industry, i-industry sengama-streets akoBulawayo. Ama-shops ngingakhangela ukuthi nxa abantu besikhangela ukuthi asithi ama-business angangabo-Hardensley. Kungu-Hardensley kunjengokuthi njengabo okay benjani. Angisho yabona ukuthi ispace sakhona singana si-occupya yishop eyodwa ibhizinisi eyodwa. I-rate of refuse generation izibi eziphuma ngayo ziyamanejeka. Kodwa khangela kwa-Hardensley khonaphana indawo yayiyindawo eyi-1. Sengama-shops afika 50 endaweni eyi-1. Asiye Hardensley yethu. Hamba kuma-market khonahle. Kwakuyishop kumbe kwakuyi-shadwe shop. Sekuyi-fruits and vegetable shop. Uhambe kathesi uthole ukuthi ishop eyi-1. Sebe subdividile sekulabantu abangu 50 phakade wa operator umluk stosa I rate yezibi iphuma laphana kuyikuthi lokho khombisa umumo womnotho welizwe
manje njenge council liza kwenzani ukuthi libone ukuthi idolobha liqhubekela phambili lihlanzekile
ngingathi ukuthi ngiyabalekela ukuthi I responsibility nge kodwa umlando wezibi ungoweka city council ama izisebenzi ungowami lami njengesihlalisa koBulawayo ongumlando wethu sonke esihlala koBulawayo Abantu kathesi abalandaba singase sidinga amabhini ukufakela izibi. Abantu bayalahla izibi. Hamba uyebona kugale endaweni zabo market i-vending ukuthi sinjani eTown. Kathesi abantu balala eTown. Ubusuku bonke uhamba ngo-3 sathola abantu bekhona bethengisa. Bethengisa kwaphana kwenza idala izibi. Abantu sebelala ngapha ema-pavement. Hamba endaweni ezingabo chicken. Abantu batshona bephakile bethengisa izimali, bethengisa izigqoko, bethengisana. Bethenga ukudla khona phana ema-shops lana belahlele ama-paper phansi.
Loge bekungumnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle kukhansili yakoBulawayo ukuze silisigqibe ezaya namhlanje kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokwesabela impilo zabo labo abasebela ama-permit ohlelo lweZimbabwe exemption permit Silugqiba ke lapha uhlelo lutholwa lamhlanje. Olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.